soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 22 Mpalakazi 2021 ngupracticus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi unit leyo okukhulunywa ngayo yiphi izapho kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube ilanga lesebenza kumbe ngabe liyadlulisela phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula
abadabuka emhlobulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanza kwe-Unity Day
sithe nje umhlangano uzoqalisa abantu sebefikile yathutha inkamba yonke njalo yamapholisa yabavala amasango lamagedi bathi hayi azisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano wanamhlanje thina njengebhethi kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intentions zakhe ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotsha emhlanganweni kutshenziwe ukuthi akho abamange eqinisweni
umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbuqazi wegugurawundi obuqoqwa inhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhethu likazulu namhlanje umisiwe ngamapholisa eleZimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abadabuka emhlobulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Abanye besithi ayizange ilethe inguquko empilweni yabathinteka ngokufuthelana okwaba khona phambilini kokulotshwa kwesivumelwano esakhokelela ekubekweni kwaleli langa njengekhefu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni emandebeleni lenkabazwe lokhe belokufuthelana okukhulu ngesivumelwano esalotshwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF SAPU leZANU besithi kasizange silethe inguquko empilweni zabo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi i-Unity Day sekulikhefu ngebizo.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi i-Unity leyo okukhulunywa ngayo yiphi izapho kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube ilanga lesebenza kumbe ngabe liyadlulisela phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula manje kade sivele siphakathi kwekhefu likhisimusi abanye vele ambona ukuthi bayayikhumbula ukuthi umhlaka 22 lo yiyo i-Unity Day.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sweven Chiroza uthi i-Unity Day ayisasizi zizalwane zeZimbabwe
ngoba lilanga lapho esingathi khona amalunga ezanu PF athokoza kakhulu ngalokho okwayenziwa ngumnankagwa uMgabe leZANU ebantwini besiNdebeleni.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Matthew Sibanda uthi i-Unity Day yayingeyokubhula umlilo kuphela.
I-Unity le yabakhona yayi-Unity nje kuphela ukubambanisa abantu. Ngithi asiyibonanga uncedo layo kayisebenzanga lutho ngoba yayiyinto nje ukupenda umsindo. Ngoba zange silubone uncedo lwabakhona ku-Unity ziphandi zani lezaphu imvanje.
Namhlanje umongameli utshele umhlaba kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga le-Unity Day ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba isivumelwano esalotshwa zinkokheli zamabandla e-PF SAPU leZANU. Umunye umnumzana Joshua Nkomo nowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ziyagcwaliswa. Edabeni legugurawundi oluyilo oladala ukuthi kulotshwe isivumelwano lesi uthe uhulumende wakhe wenza yonke imizamo yokulungisisa ukuze inhloso yokubekwa kwaleli langa ifezeke esithi abantu kababe lokubekezela njalo bazehlise njengalokho okwenziwa zinkokheli ezaloba isivumelwano sokuthula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe zithi ukunanzwa kweUnity Day eZimbabwe uchitha isikhathi ngoba ngeke kube lokuthula loba ukumanyana nxa labo abathinteka ngombhuqazo weGugurahundi bengahlawulwanga labakwenzayo bengaxolisanga lokujeziswa. Uthiso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi leli langa liqale kunanzwa ngo-1987 ngesikhathi amabandla i-PF zaphu leZANU-PF ekhumisana umlota yimizamo yokukhohlisa labo ababulawelwa izihlobo zabo, batshiselwa imizi, abanye balinyazwa ngombhuqazwe weGugurahundi. Umcwaningi e-University eWitwatersrand eJohannesburg umnumzana Jethro Mpofu utshele umbuthano oqoqwe ngabenhlanganiso yeGugurahundi Survivors for Justice ukuthi uhulumende angazikhohlisi ngokuthi kungaba lokumanyana okugcweleyo eZimbabwe.
Laba abayenza iGugurahundi, they are politically benefiting from it. Nabathengisa abathengisayo babalekela phakathi lokhu bephakathi bethembe iGugurahundi kalisozenzenzeko. Lokungesabeki kweni njengama-victims kuyaqhubeka ngisabeki. Le disposition impahlela zikhathelwayo lokhu ezathala. Displacement, ukubaleka kwenu kubalekela imizi yenu lokhu elabalekayo. National Culture yeZimbabwe ireflektha ilizwe elakhulunywayo.
Umnumzana Mpofu uthe okudanisayo ukuthi zinengimpawu ezikhombisa ukuthi umbhuqazwe lo ulokhu uqhubeka kwelamandebeleni kodwa sekusetshenziswa ezinye indlela ezicatshileyo. Uthi okunye kwalokhu ngezomnotho ezimbi kakhulu kwelamandebeleni xaqathaniswa lezinye izabelo elizweni. Uthi ukungahlonitshwa kolimi lwesiNdebele osekuze kwafika ekuthini kuthunyelwe ababalisi abangazi ngitsho lesaga esisodwa luphawu lokuthi bakhona bafuna sife siphele isizwe samaNdebele. Ekhuluma enkosini munye induna yakwaMthwakazi uThulani Jubane uthe imizamo kahulumende yokuzikhethela abakhokhela ukusonjululwa kodaba leGugurahundi ngenhloso yokuthi abantu bakhohlwe ngalo umbhuqazwe ayingeke isebenze.
Kufanele ukukhumbula ukuthi ummeni uyaphokumenziwa kakhona nabo bebecabanga ukuthi nebizo sakhona ngoba kwasho khona forgive and forget. How can you forget? In the two Nanda, Amazon, which is the region of people in London, Ubabona, Bestabu, Kamananga, Bombino, Bestabu, Medina, you must forgive and forget. I know the only reason.
Umqinisihlalo wenhlanganiso yeGugurahundi Survivors for Justice uNkosazana noMagugu Khumalo uthi kunyamalala kwabantu, ukutshiswa kwemizi, ukudlengulwa abesifazane nokudutshulwa kwabantu umphakathi ubhekile akusonto engalungiswa ngobukhokheli bukahulumende owayekhokhela lesi sihluku.
Ama-victims awe-Gugurahund labo abafayo nalabo abasaphila basakhala nanamhlanje bekhalela ukulungiswa ongakenzeki. Kodwa ngokubona kwethu umbhuqazi awuzange waphela nhlobo, wantshintsha indlela owawusenza ngayo nanamhlanje usakhona. Kungakho-ke bekeleli langa sigubha lelo langa sisho futhi ukuthi nama yasayinwa iunit accord mhla ka 22 December ayikho iunit eyaba khona.
Kodwa ngenkulumeni yakhe ukuthakazelela lolusuku lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uncomeleli langa lomanyano wathi selenze umsebenzi omkhulu wokumanyanisa isizwe. Uthi osekufanele khathesi ukuthi lisuswe embalini yokulwisana okwaba khona lifakwe kumanyano wenhlelo zentuthuko. Uthe yena ngokwakhe mathupha uzimisele ukwenza konke akwenelisayo kugoqela ukukhulumisana labantu abonelwayo ngenhloso yokukhipha intukuthelo lobunye ububi obathiywa umbhuqazwe. Uhulumende wabumba iqula le-National Peace and Reconciliation Commission le-Matabeleland Collective ngenhloso yokuthi kuncediswe bonke abachaphazwa iGugurahundi. Kodwa iningi labantu abathokozi ngamalunga ale commission langokuthi yabunjwa nguhulumende athi umphakathi onelwayo. Mesuru 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe weGugurahundi obuqoqwe inhlanganiso ekhuthazwa ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhejuli kaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhejuli kaZulu ngeviki edluleyo babhalele abomthetho bebazisa ngombuthano lo bangatholi impendulo. lamhla bavinjelwe ukuqhubekela phambili ngohlelo lwabo ngabomthetho. Umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebhethu likaZulu, uMnumzana Thamsa Nqancube, uchasisa ngokwenzakale namhla.
Sithe nje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathutsha inkamba yonke njalo yamapholisa yaka bavala amasango lamagedi bathi hayi asisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano wethu namhlanje. Mina njengebhethu kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena elenye intentions zakhe, ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotsha emhlanganweni kutshengisa ukuthi bakho abamange eqinisweni.
UMnumzana Vivian Siziba owebandla lezaphu uthandabuza ngokuzimisela kukahulumende ekulungiseni udaba lwegugurawundi.
Kuyadanisa ukuthi upresident wakhuluma wakubeka obala ukuthi hayi abantu bangakhuluma ngegugurawundi akusinto okumele abantu baboshelwe ngayo. Manje isimanga ukuthi khathi manje nxa sebevalela abantu ukuthi bahlangane bakhumbule abanye bababatshonayo, icala lakhona sekuyini? Yena lukhulumende vele uzimisele yini ukuthi alungise lolu daba? Sekusobala ukuthi vele into leka kulalutho alulungisayo. Njalo ukuthi basinqabele ngendlela enjalo kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso vele abasihloniphi ngisho lakancane.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo uthi okwenziwe ngabomthetho kuyisimanga.
Kuyinto esingakhangelelanga kuZimbabwe ele independence, ele nkululeko. Kodwa kumqoka nxa sikhumbula ilanga leli, ikukhumbula ukubana Nkomo laye wengasela choice. Kwakuyi-peace accord liyana. Kwenziwa ukubana abantu bengaqhubeki bebulawa ngesikhathi sonalesambo.
Asanelisanga ukukhuluma lamapholisa ngoba isikhulumeli sabo besingadobhi ucingo. Abantu abalahlekelwa impilo ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi babikwa bezinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Sekuyiminyaka engamashumi amathathu lane wabhalelwana isivumelwano sokumanyana kwebandla lezaphu lezanu, okulapho okwagcina kuphuma khona ibandla lomanyano elezanu PF emizameni yokumisa ukufuthelana okwakuselizweni ngaleso sikhathi lokubulawa kwabantu emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe ngamasotsha ayelocuku ayefundiswe ezebutho kwele-North Korea. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi isivumelwano lesi kasizange siqede ukufuthelana phakathi kwabadabuka ezigabeni ezehlelwa ngombhuqazwe labadabuka kwezinye izigaba ngoba besithi kabazwisisi okwabehlelayo. Imele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanye la okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika wethule umbiko izolo wokuqinisa imizamo kahulumende wakhe yokumelana lobhubhane lwe-coronavirus. Embikweni wakhe uthe uhulumende wakhe usethumela iincwadi zezempilakahle ezibhedlela ezibhekane lobunzima ngokusilela kwabelaphi kanye lokwengeza isilinganiso samakhisi okuhlola ukubana umuntu ulegciwane leli loba hatshi ama-COVID-19 test kits. Abenhlanganiso elawula umdlalo owe-hockey kwelemelika e-National Hockey League sebebe yinhlanganiso yakuqala ukumisa imidlalo ngenxa yokuqansa kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 elizweni. Kusukisela namhlanje imidlalo yonke eye-hockey isike yamiswa kulandela ukuqansa kwenani labadlali asebebanjwe yi-COVID-19. Ucwaningo olwenziwa kwele South Africa lubikwa luveza ukubana labo abatholakala belomkhakha omusha we-Omicron kababi lenhlungu ezimbi ezingabalalisa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lomhlobo owe-Delta variant. Ingcwethi zesayensi zithi lokho kungabe kubangelwa yukuthi mhlawumbe iningi labantu selahlatshwa ijekiseni yokuzivikela iye-vaccine. Ele Zimbabwe likuba ihlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Le ihlolisiso ikhokhelwa ngabenhlanganiso ezimeleyo e-Charles River Medical Group besebenzisana lezinye inhlangothi zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli we-CRMG uDr. Tariro Makadzange uthi ijekiseni abalihluzisisayo phansi kohlelo lwe-Zimcovax yalungiswa ngabe-Serum Institute yakwele India njalo ngokwakuqala ukubona kusenziwa eZimbabwe.
This would be a good vaccine to test out and see if it works well and could potentially be a nice solution for this part of the world.
Lo ungaba umhlobo wejekiseni lokuzivikela elihle ukuthi silizame ukuthi lisebenza kuhle na njalo lokuthi kungaba indlela elungele umhlubulo womhlaba.
Omunye wabasebenza lo Dr. Makadzange kulolu hlelo uDr. Admire Hlupeni uthi ijekiseni abayilolongayo ayiqondananga lomhlobo owodwa we-COVID-19.
Pane mando yatinoti ye-Wuhan kweChina.
Kulomhlobo othiwa ngowe-Wuhan endaweni yakwele China. Kulomunye njalo umhlobo osiwubiza ngelokuthi yi-Beta variant owavuka endaweni ye-South Africa. Kungakho khonoko yikho okwenza ukuthi behlukane lamanye amajekiseni okuzivikela esiwuthola okwamanje aqondana lomhlobo owodwa owegciwane. Ehlobo lwe-Wuhan variant olwavuka endaweni yakwele China.
UDr. Hlupeni uthi inhlolisiso yabo isasekusigaba sakuqala njalo izaqhubekela phambili kuphela nxa kuthe kwabonakala ukuba akuyi kulimaza abantu lokho okuyabe kutholakele. Uthi basebenzisana labenhlanganiso ezigoqela e-Medical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe, Layer Research Council of Zimbabwe, njalo zontathu inhlanganiso ziyasuthiseka ngokuqhutshwa kwalinhlolisiso. Esinye isakhamuzi semzini we-Codri Park kobulawayo, uMnumzana Abel Masina, upha umbono wakhe phezu kwalenhlolisiso.
Ngenxa ingaba khona i-vaccine e-corona isenziwa ngama-Africans. Isenziwa njengokuthi yenziwe eZimbabwe la. Kuyabe kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza labantu bangacabangela into eziningi ukuthi la ama-vaccine siwathola ngaphandle ukuthi maybe asenza ukhona angasenza khona thina okubi. Kuyasenza singakhathazeki engqondweni ngoba sabe sikwazi ukuthi i-vaccine le yenziwe khonapha, yenziwe izizalwane zakhonapha, khona hayi into enhle kakhulu.
Asanelisanga ukuxhumana lophethe uhlangothi olubona ngenhlelo zobhubhane lwe-COVID-19 elizweni uDr. Agnes Mawomva njengoba bekuthiwa ubesemhlanganweni. Kule mihlobo ethoba minwembili yokuvikela imikhuhlane eseyavunyelwa ngabe World Health Organization, WHO, ukuthi isetshenziswe emhlabeni wonke jikelele njalo ele Zimbabwe lisebenzisa kakhulu owe-Sinopharm lowe-Sinovac wakwele China. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, imuli yeqembu lenguqu ele-Highlanders namhlanje iqhube umcimbi wokubonga ophathe izikhundla ezehlukeneyo zobuqondisi kuleli qembu lakwezinye inhlanganiso. UNdumiso Gumede ngomsebenzi awenzele umdlalo wenguqu empilweni yakhe. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komcimbi lo oqhutshelwe e-Clubhouse ye-Highlanders, uGumede uthe akalawo amazwi okubonga akwenzelwe ngabalandeli beqembu leli. Obemele abadlali ababedlalela iqembu le-Highlanders asebathatha umhlala phansi unetsayi moyo utshele uZulu obethe gwaqa kulumkhosi ukuba uGumede ubaphucule kakhulu ngesikhathi engumgcini sihlalo weqembu le-Highlanders.
Mina on behalf of the former players sithanda ukuthi singama-players sithanda ukumbonga uGumede ngoba asenzela khona wasishiya sinye linye ibanga eliphezulu yebo siyakwazi sina saqala ukudlala kwakungalamali enkulu ebhadalwayo kodwa ama-rewards ayewa-organizer ayemangalisa.
Umsekeli kasodolobho wakobulawayo uMlandu Ncube yena ukhuthaze abasakhulayo ukuba belandele isibonelo esenziwe nguGumede sokusebenzela umphakathi.
Lokho kuhle kakhulu njalo kukhuthaza abantu bakobulawayo ukubana siboyazisana sisaphila ukwenzela into abazayo abancane bebekwazi ukusebenzela isizwe. Ukuthi ukusebenzela isizwe kuqakathe kungakanani. Siyayibonga iminyaka kaGumede yokusebenza esizweni njalo simfihlisela iminyaka eminingi aqhubeke esebenzela i-Highlander asebenzela uBulawayo. Asebenzele izimpapo yonke jikelele kwabancane sidaye bonke lifunde ukuthi ukuyafanele ukusebenzele isizwe kungelambadala.
Umkhosi wokubonga uGumede ngokusebenzela akwenze iqembu le-Highlanders uqoqwe ngabalandeli baleli qembu abakumagumbi amane omhlaba. Iqembu le-Highlanders lithole i-clubhouse lapho kuqhutshelwe khona umcimbi wanamhla, ihofisi kanye lendlu yeseluveve yokuhlala nxa iqembu lilungiselela imidlalo ngesikhathi uGumede engumgcinisihlalo waleli qembu. Utshilo kodwa wathi lokhu kwenzakala ngoba isebenzisana kuhle labanye elabo bezinkokheli zeqembu osaziwayo bekhona emcimbini wanamhlanje ngababalisa uChinga Dube obekunguye umhlonitshwa kanye labadlali labaqeqetshi abaludumo ababalisa uGibson Nomela, uBenjani Marwari, uHarrington Shereni, uMatinda Ndlovu kanye labanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa silo umculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe Lemanza Mnyama Sounds. Untungamile inkomo we Studio 7 usethulela lolu daba.
Singo ka Christopher Mazolo Ncube elesihloko esithi kunzima empilweni. Nansi linsizo yakumamina echolocho izethula.
Salbonani, salbonani mahlabezulu. Kuzindawo zonke ezibabhe ekhaya lapho enzalwa khona nalapho eSouth Africa lapho engisese ngakhona. Abanye bayazibuza ukuthi kanti ngubani lona ozibiza ngemanzi amnyama. Imanzi amnyama ligama engiyengalithanda kakhulu ngoba ngifula engikhulele kiwo. Nginatha amanzi akhona, ngifula nje ngithi ngikhule nje ngenza yonke into kiwo.
Usulesikhathi esinganani usemculweni?
Kudala ngisendimeni yomculo, kudala ngihamba le ndima. Ngawuqala ekhaya ngisasemncane, ngasengiyekela ngoba isimo sasingekho kahle. Ngabuya ngaqhubeka ngaza ngapha eSouth Africa, ngabuya ngadibana nendodana kamamkandla. Ngaqala lapha engangigcine khona, ngaqhubeka le ndodana kamamkandla, sasebenza sonke kahle, sisebenze sonke kahle kuma-albhamu wonke lawa awakhiphileyo, ngisho neyanale yamanje ayikhiphile, bengisebenza naye, besebenza kahle kakhulu.
Uthi wena kunzima empilweni, ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Izinto ziyenzeka empilweni, ezinye siyazibona zisenzeka, ikhona ningakhetha ukubhala isihloko sasathi kunzima empilweni ngoba kuningi osokwenzakela empilweni yami, okungiphatha kahle nokungamphathi kahle, nengibona kuphatha abantu kubi, kwenzakala ebantwini njengoba siphila nje.
Abangathanda ukuthola umculo bakuxhuma njani?
Mawufuna kini umculo uyatholakala enambeni +27 766 977 326.
Ngiphinde +27 766 977 326. Yikho lapho engitholakala khona, nakubo Facebook khona, naku WhatsApp, nakuma Music Store uthola umculo wami. Cela isupport ukuze ngiqhubekele phambili kubo bonke abantu bakithi.
Hayi ke siyabonga Christopher Mazolo Ncube, hamba leqembu lakhe lapho Elements Amnyama Sounds.
Uzima emhlabeni uzima masibula
ngehlobane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abadabuka emhlobolweni weMandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe weGugurahundi obuqoqwe yinhlanganiso eyebhejhu likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. Ele Zimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo umphrofethi Jeremiah isithi asidibaneni ngo-16 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.